abantu babekhangelele ukuthi bazaphiwa izimali zabo bathenge inhlanyelo ifertilizer balime khona nalamdala ke bangakanikwa imali zabo zokuthi balungiselele ukulima lokho okukhona.
Abantu batheni mnumzana Moyo khona ngapha?
Ya kutshengisela ukuthi umnyaka walonyaka kuyabe kulendlala ngoba abantu bathi they are not going to deliver umumvu kwe-GMB unless and until they are paid izikweleti abalazo le-GMB.
I-GMB kuthiwa yona ithini ngemali yabantu yonke le?
Ya uyabona i-GMB yona ngokwayo ayingeke iseyenelise ukuthi ibhadale abantu unless and until i-government ithi into enjeni ingenise imali ku-GMB ukuze bakwanise ukubhadala abantu laba izimali zabo. Ilizwe lithuthuke lisiya phambili.
Pho ke nxa abantu bengahambisanga umumbu e-GMB kuzaba le ndlala emangalisayo phela.
So kuyindlala enkulu kakhulu ibhizi sikhangayo ukuthi abantu i-fertilizer le eyaphezulu yaba i-ammonium nitrate abantu abazange abayizwe umumbu awungenye ikhala emasimini vele akuzalanga lutho okuyukuthi nxa ama-NGO engazangelelanga izibeka kukhona kuyabe isesabeke kakhulu nxa abantu bezabamba umumbu wabe zifane njalo.
I-GMB ke ungayitshelani kanye lohulumende ngemali lezi ezingabhadalwanga?
Ngicela khona kakhulu ngizacela kuhulumende ukuthi kancedise i-GMB ukuthi abhadale izikwelede lezi eziyikhangelane le-GMB ngoba yena ngokwayi-GMB angeke izikwanise ukuthi izibhadaleli ngoba abanye babuya ama-senior officials ebandla le-Zaltef bethatha izinto ku-GMB mahara kungabhadalanga into. So i-GMB yona yedwa angeza ikukwanise ukuthi to find all those farmers.
Ubona zani i-GMB iyagcina ibhadala yini?
Yona ngokwayo ayila capacity futhi ukubhadala abantu izimali zayo. Sikhangelele ukuthi sibonane lo Minister of Finance utenda ithi i-government ukuthi abantu babhadale izikweletu zomumbu ezile GMB ngoba yona ngokwayo i-GMB ngeza ikwanise ukubhadala yona yona. Ngaphandle kokuthi uMinister of Finance angenele kudinga izimali zokuthi kubhadalwe izimali bathathe isikweletu esikwi-GMB sibenzise kuhulumende ukuze kukwanise ukuthi ilizwe liye phambili ngokudla singatshoni sicela kwemadoni.